sodathi sithi kaphuma egcekeni ngoba wadlala fana undoda lawana wasezama ukwakha njengomuntu omdala ukuthi yena kazanga lutho kazengedlile ama-ice cream lawo hhayi umkhuhlane nje wayesakha njengomuntu omdala uthi kungabi lodlakile so lathi khona lapha sithi thina hhayi kaphumele egcekeni ethena hhayi ngadla laphana njalo engameleli ukusuka laphana seqotha njengokomjulu arizayini ethe angisakufuni lokho abantu baza uzaphume elesithunzi laphana abantu bembuki kunalokho ukuthi khona ephuma seqoswa ngoba i-reshuffleza kuyaleyo vele uyahamba ngekhona bamxotshe njalo lindoda lo sesithena kakhulu iqiniso lokuthi khona ipoison le wayedla ngapho ngoba wayedla ngapho hayi kati yena waqinelela khona lokho njani kati umuntu ngayethena hayi bakithi ngizile laphana into lana kayingihambanga kuhle sokulicala kaqhamukaqombe njangomuntu ukuthi khona ngozivala okwenze lokhu kodwa-ke iqiniso elikhona ukuthi lwana umuntu uzwasilele e-South Africa which is a fact.
Nxa ukhangele okwenzakala kubandla lezanu p f kungabangela na ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi njengalokho esekubone kwenza amanye amabandla
leli libandla elizadabuka sibili phakathi okuzwayo ngobana umnankagwa umuntu esebemkhangelela amacala njengokuthi khona izaphu kwathiwa khona balezikhali balalokhu kwakuyimzoriya kwathi khona ulamabutho akhe eselimpopho kwakuyisitholo kwakhulunywa ngakhwalolokhu kwakuyithwangela kwathiwa khona ubheni manashe befuna ukumbulala usele ani ngulamacala balamanga laba bantu laba amakhesi kamnankagwa yiwaphi lakade bewagcinile insuku zonke lezi kutho ukuthi bonke vele banamacala yisuthi vele egograwundi laleli cala esizalivumbulula thina ngobana bona kabafuna ukuthi khona likhulunywe ngakho ngakho thina sizakukhuluma kuphela ngakho kuzokuza khona lokhu ukuxabana kwabo khona lokhu umnankakho uzasuka laphana esekelwe ngama-overtraining lamanye ama-provinces automatica kuyabe somtshengisa ukuthi khona iyabihlephukile izane ukuhlephuka kwayo khona laphana undoda lwane uzaba labantu phakathi ku-army abazabe bemsekela ayiseyo yonke i-army ezakuthi hayi asimsekeli